Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 1 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje kulandela ukunqoba kwaMnumzana Kidwell Mujuru owebandla lezana PF ukukhetho lokudinga ukhansila ka ward 28 eCountry Park ibandla leli lithi abantu balivotela ngoba lilenhlelo eziningi zentuthuko
ukhombe ngimdzima uzabathembisa abantu ukubana nxa ukhansela uvela ezamiizabe usebenza njani ngoba siyamsimhlezi ibhobhozela njengebandla imotashuwa ubana uyaseza izifiso ezabahlali abekhadi baqonana.
Intengo yempahla ezitolo iyayilokhu iqansa osokubangele ukuthi impilo yabantu ibe lukhuni ngamandla.
Ukuyela la isikhwedi five rand kona kuma $5 something into engasiyithenga dollar something emumakini and lotshwala labo sekukhwelile lento zonke ezilungiswa ngithukela sezihlelile zonke hayi impilo ezimbabho lapha ayisathileki kahle kahle dinini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo wena weStudio 7. Kulandela ukunqoba kukaMnumzana Kidwell Mujuru owebandla lezana PF ukhetho lokudinga ukhansela kaward 28 eCountry Park wobulawayo ngomgqibelo iningi lithi leli bandla linqobe ngoba abantu bengaphumanga ngobuningi babo ukuyavota njalo bekuncintisa amalunga amabili ebandla le-MDC elivame ukunqoba kuleli dolobho. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ilunga lebandla lezana PF linqobe kukhetho lwamakhansila kusukela ngomnyaka ka-2000, abambalwa abanqoba kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kuleli dolobho, ibandla le-MDC lize likhalale ukungena kukhetho. Kodwa abasabuyelanga ngoba banqotshwa njalo libandla le-MDC. Omunye wabo, uMnumzana Joseph Chuma, uthi abantu bavotela ibandla lezanu PF ngoba bekhangwa zinhlelo zaleli bandla.
Isifiso sami sona lokuthi ngabe abantu banazelela ukusebenza okwenza ama MP namakhansela awezalipi ukhombeza umjuro uzabathengisa abantu ukubana nxa ukhansela uvela ezalipi usebenza njani ngoba siyamsimhlezi ibhobho phela njengebandla simotashuwa ubana uyaseza izifiso ezabahlali abekhadi baqonana. So kuba le difference even ngakithi ngapha singama-MP ayenzani PF yize ngingene ngo-2015 up to 2018 ungakhangela imisebenzi engiyibambileyo lezinto esizenzileyo kunye nabahlali sephela nabampompoma ukusukhangela kathesi sokungene abanye uzabona umehluko omkhulu kakhulu okuze ukuthi bona kathesi uyeze abanye abantu sebenzele kukhulumukana aphana sabhayiza sakhipha u-MP wayesebenza njalo esimela izinasedale lephalamenti bekuzwakala ngihlala ngikhuluma ngihlaba umkhosi ngikhala ngentuthuko yangapha kwelakithi not only kobulawayo kuphela kodwa imathelendi yonke ejikelele ibamba kuze fikele wange ibambe kuze fikele nkayi ibambe kuze fikele kezi plant khonale ngoba bengikhangele imathelendi yonke bengesigaba sethu. So kathesi konke lokwana sokuthule zi abantu sebeqala manje kubona saphambanisa. So mbona ngathi this time around kuza kuqala ke ukubana sihambe nogwalo lokubona abantu bazavotela abantu abasebenzela abantu.
Lo uMnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezana PF sixoxelaye ekobulawayo amalunga amabili abencintisa imele ibandla le-MDC kulolu khetho uNkosazana noMagugu Mloyi lo Alderman Colette Ndlovu. Munye ngamunye esithi kasoze adedele omunye ngoba wakhethwa libandla. UNkosazana Mloyi uthi kunenge okubangele ukuthi ibandla lakhe linqotshwe ngelezana PF.
Mina umphumela yokhetho leli ngibona ukuthi ayikho free. because ngakhona okwabantu bona laba abahambe bakhitshwa kuma stations abo bafakwa ama stations akhatshana kunokho ikho kunye okusilimazileyo okunye okusilimaze kakhulu ukuthi izanu PSC iyenze ukunika abantu ukudla khona lokhu but khonokho nasasitshele ukuthi akuvumile uvice president wezanu wabuya phansi ezokhampenela icandidate yakhe
bona ingani bebengekho yini abasekeli bebandla lezanu PF laba ababuyiselwe emuva
amboni ukuthi ade bekhona bezanu PF ngoba almost abantu esibabonileyo thina sibabuza ukuthi kanti ububiselelwani bebengabantu abesithi hayi thina vele thina ukuvotela i-MDC but kulesinye istation especially emahlathini laphana kubiselwa abantu abangu-100 abanye sihlangane labo sibabuza abanye ngesibaziyo esihlala labo emaduzaneni
njengoba sibona ukuthi belingamalunga amabili awebandla le-MDC ubona ingani lakho kungabe kwenze ukuthi ibandla lakho linqotshwe
hayi lokhu ayisikho lokhu hhayi ngoba ungakhangela ama-results ami lakakholethi awavela awakakholethi abaphansi awamebevele phezulu ayisikho okubangela ukuthi khona kuze
kuyikuthi bekulelunga elilodwa ubona ingani mhlawumbe abantu bebengabuya ngobuningi ba
of course bebengabuya ngobuningi bethu ngenxa yokuthi khona lokhu kade ukuthi kade ngani asiyakuzwanana sikampenana especially ubaba uNdlovu mina bengikampena ngakwami but yena ahambe engitshela ehamba nomnye umama esithi nangunomagugu ngilaye lapha emoteni uthi yena kasacontest se-resigna umama wangikhona ngumama ucouncilor we-MDC umamlilo so abantu bese be-confuse ukuthi kanti manje sewuhamba njani lami ngapha ngiyamemezela ngalo ukuthi ivotelani unomagugu la yena ngapha uyahamba esithi hhayi unomagugu kasayekasayeni so abantu ade sebe-confuse akayenzanga lokhu otherwise ama-results abezangani ukhitha benza munje
kusasa uyibona injani kubandla lakho ubone ngani kuzaba ngcono lokho kokuthi abantu bengene bebabili bencintisa kubandla linye
mina ngubone ngani kokwakhathesi I think sebekubonile bakhokheli khona le phezulu I think khathesi ambone ukuthi kuza kuba lokunye okuzagcina sokusenza ukuthi ama-candidate abe yi-2 I think bazahlala phansi belungisise
abanye bebandla lakho bathi kulamaqembu amabili ebandleni lakho abanye basekela omunye abanye basekela omunye kungabe kuliqiniso yini lokho
lokho mina ngikwazi futhi anzange ukuzwe ati mina angifuni ukungena kakhulu lokho ukuthi mina on my side mina vele ngisupportela ubaba uChamisa
lo ngonkosazana nomagugu mloyi onqotshwe kukhetho lokudinga ukhansela ka-Ward 28 kobulawayo intengo yempahla ezitolo iyayilokhu iqansa lanxa uhulumende esithi usefake amacebo okuvimba lokhu kusanda ukukhuphuka intengo yechukela okubangele ukuthi okuningi okuphekwa ngalo lakho kutholakale ngentengo ethe xaxa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sesizinda kobulawayo umnumzana Raymond Phiri othi impilo iqhubeka isiba lukhuni mihla ngemihla.
Lapha ngingaduna asephelile ngabe ngiqamba amanga afikile abalayini loku esakhona sibili lapha ekhaya ngoba yonke indawo kule garaji afika sibili izimoto ziphithizela khonapha zizamauthi izenze zithile amanzi nala afunakalayo loko kompetro loku khanya ngani kuzathatha isikhathi eside sokuthi kuze kulungiswe sibili
ezitolo khona-ke injani intengo
intengo ezitolo vele akuzange kwayehla uzibone kathesi just like last week ithukela la esikhwelile prices zangikhona ukuthi kuma-$5 something into esasiyithenga dollar something emimajini and otshwala labo sekukhwelile le nto zonke ezilungiswa ngithukela sezihwelile zonke hayi impilo yezimbabwe lapha ayisaphileki kahle kahle sibini
nxa usithi utshwala bukhwelile ungasipha nje imizekeliso yokuthi lobo sobuyimalini lobo sobuyimalini
njengalokho obwesintu lobo ekuthiwa ngamali okuzenini lobo obwe-amastadi la asefika kulo kuzenini ku-$2.50 yena ibiyi-$2 zikathesi just like last week ibiyi-$2.10 vele siyeqile futhi kusiyi-$2.50 kuzokuthi le ebhulawayo le lokuzenini ikhalabhashi ayikakhweli but siyakwazi vele iyalandela inxeko napho kubombali kusasa nje iyabe siyikhwelile futhi la iyafika khonapho ku-$2.50 lokho kwesikhiwa nabo futhi laba weqile phezulu yasiyefakela futhi i-50 cents futhi phezulu so mtuzami khona sokungukuthanyela kuphela but umumomuvi sivile kusafanani lakudala lapha emesaka
okutsho ukuthi iphayinti eyodwa isiyimalini
ngibone iprize ecourt i-court ibiyi-$4 that is i-$4.50 isuka ku-$4 la e-brown la then sokusithi la i-green la yaseyenza ama-$5 so iphayinti iyabe siyenza $2.50
isinkwa sona siyimalini
isinkwa sona siku-$2 kuya nge-type yangikhona izinto ezinyezenza ama-$2.50 akunanto enhle sibili lapha ekhaya.
Isitshebo-ke sona sinjani ikakhulu asithi ufuna ukuthenga inyama ezasuthisa imuli yonke uyabe uthenga esemalini
lapha ukuthi khona ufuna ukuthenga isitshebo esingasuthisa imuli yonke yabo ungumuntu onjani yabo sungumuntu omangalisayo sibili ngoba vele singasithengiyeki sele ngoba i-KG ngokwayo sibili lapha emalokishini njengasesizinda ngifike iku-special lapha nxa iku-special ukuthi kuthi kona bayehlisile mbijana isiku-$9 kodwa i-$9 ngoba nongayikwanisa in-AKG
lo ngumnumzana Raymond Phiri isakhamuzi sesizinda kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhona le kobulawayo ngesikhangele eziqhamukayo namuhla zivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo iphephandaba le-The Herald lithi uhulumende usebumbe ixoku le-task force elokulungisisa ingxaki ezibhekane labazama ukusiza abantu be-Manicaland le-Maswingo abahlaselwa lizulu lesiphepho u-cyclone Idai kulokhu kudingwa izidumbu zabatshona kulingozi abasindayo bephiwa ukudla lezinye impahla zokuziphilisa njalo kudingeka ukulungiswa imigwaqo kanye lempahla ezadilikayo izulu leli labulala abantu abedlula ama-200 njalo i-task force le ikhokhelwa isiphathamandla sikahulumente umnumzana Mishek Sibanda isekelwa umnumzana Vincent Hungwe iphephandaba le-The Chronicle lithi uhulumende ukhathazekile ngezikolo ezingama-250 elizweni lapho okungaphumelelanga khona umntwana ngitsho loyedwa okwaba le 0% pass rate kumihloliso yomnyaka odluleyo kwizikolo zeprimary le-secondary umabhalane wezikolo zemfundo yeprimary le-secondary unkosikazi Thumisang Thabela uthi uhulumende ufuna kulungisisa lolu daba njalo ukhuthaza ukuthi uhlelo lokupha abantwana ukudla ezikolo luvuselelwe kwenzela ukuthi bengayekeli ukuya ezikolo okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi 1202-464-0318
ngibingelela bonke abasakazi be-Studio 7 ngisithi linjani ya thina esibhekane lakhe emakhaya ikakhulu ikusilela kwezulu beso kudala lokuthi indlala zibe khona kakhulu ebantwini ngoba vele emakhaya abantu siphila ngezulu ukuthi silime sithole inzuzonyane nale siyitholayo sikwazi ukuphila sithi noma sisiyenza okungamasentinyana emaceleni sokungokwabantwana kokubhadala i-school fees so kwamanje ayisimo sibi impela akuthembisi ukuthi kuzoba kuhle kahle mina engikhulumayo nguprince ekezi kobhidi esigabeni sakwandlovu
angiyajabula ukuba khona la emsakazweni mina engikhulumayo ngu-Isau Swela imuchairperson wecholosho RDC engiyimi engikhangele yonke indlela esisebenza ngayo echolosho engale masiyeqela ngale sikhweni kutwa umeya wecholocho. Engizathanda ukutsho lapha nje ukuthi esholocho sisebenza endlela enhle kakhulu. Singananzelela icholocho ibe ibuyele emuva kakhulu ngoba kube kulezisebenzi eziziqhatshwa mhlawumbe ezisebenzayo lapha echolocho ezibe ziyenza izinto ezingaqondanga. Icholocho ibingadevelophi, ibuyele emuva kusenzeka izinto zonke, ibuyele emuva kodwa kunotha abantu ama-individuals. So sesikunanzelele sakubona, that's why kwabuya i-forensic audit report yayivela kuminister webhayi okwagcina sokusenzwa ke ama-investigations. Watholakala ukuthi hayi abantu bagangile, khona into abazenzayo ezingaqondananga. So sifisa ukuthi ichology develop after sesiyenze le nto, sizama ukuthi sixotshane lawo umsebenzi lowo, sibone ukuthi siyaphutha siyaphambili. Kulezinto futhi eziphathekayo like ukuthi izinto bezisenzakala lapha echology, bekuthi ma kusiba lezinto ezinjengamathenda, ama-loggers laba abagamula izigodo, sinama-concession okugangelwa khona izigodo izindawo eziningi kakhulu, but bekutholakala ukuthi these guys they were just used to roll over, bengathendi. Ngoba ma uthenda kuyasala imali e-counseling because kule mali abathenda ngayo okuthiwa is non-refundable. So that money yimali egcina isetshenziswa e-counseling, but ma ngukuthi ba-role over ama-contract abo without tendering, then i-council is losing, yabo. Kuyabe usiyathola those people who abahlala phansi bavumelana ukuthi senze leyo nto ngaphandle komthetho, ngapha emthethweni kungelamali. So sabona ukuthi no, izinto zonke azilandele. Yiyo into nje endisana layo mina njengo-council chairperson omutsha echolocho, ukuthi no, izinto zonke azihambe procedurally, sibale amabhuku. Icholocho RDC ifana na wonke izindawo zama-RDC, but icholocho i-rich kakhulu. Masikhangela ile Ndlovu, ile zigodo, ile santi, you know, silama-resources amaningi kakhulu, but i-problem esihlangana layo ukuthi nje ama-resources wangkhona agcina asetshenziswa ngendlela engayisiwo. Yiko ke manje thina sesizama ukuthi kuqonde kunokho, sokuze kushinga bona ababezigodo ukutshengisa khona ukuthi hhayi sebethwele nzima because they used to just go besenza izinto, sebehamba basiyasikhipha emanyuziphepheni bekhuluma amanga, bedisturba nje kona ukuthi indlela esisebenza ngayo iqondile. Thina sisidike ukuthi siku-anti-corruption system, so asifuni into ze-corruption, sizama ukuthi into zonke zihambe ngendlela ephathekileyo. Endithemba ukuthi zonke izinto zizahamba ngendlela eqondileyo, futhi siyancenga ukuthi siqhube siye phambili singabi le problem, zonke izinto ziqonde. Amadoda wonke angaphandle kwelizwe abasekhaya, shuwa siyancela ukuthi madoda, kubuhlungu kakhulu, ziningi izinto esizizwayo especially e-South Africa. Sinanzelela ukuthi kule nto lezi ze-xenophobia lezi liyezwa amapresident wakhona ngale apho ngokukhuluma nje into ezingaqondananga, bemobilize abantu ukuthi begcine beyenza into ezingayisizwa. Sicela ukuthi amadoda ma ngabe kulukhulu madoda abuyani ekhaya, sizolungisana izinto sisekhaya sisonkeni, kunokuthi sihlale egayini sigcine silimala sibulawa ngabantu, sesibizwa ngama-foreigners. Ungathi i-foreigner umuntu ogangileyo, khona kungandisi umuntu ogangileyo. So nadoda abuye ekhaya sisebenze, khalela futhi labantu becholotsho kakhulu madoda, sicela lisichase elikhona ngapho lisincedise abase-South Africa abaphethe emazweni, lisixhase madoda lapho esixhasa khona, zama ukulungisa iindawo zakithi siqhube ngendlela e-right. Kathesi kule devolution of power kusebhizi kulungiselelwa zona izinto zangikhona ukuthi kusetshenzwe ngendlela eqondileyo, lathi ngama-resources wethu, lathi siwabone ukuthi ama-resources wethu asebenza endaweni yakithi, sinothe lathi, singathathi umnotho wakithi siwuhambisa kwezinye izindawo. Yizo izinto engikhuluma ngazo madoda, sicela uxhaso sincedisaneni siqhubekele siye phambili. Yimi Isawusuwela, council chairperson wecholocho.
Asanibonani Mthakazi. Ngiyaphila mina, ngincoba okhulumayo. Ngicela ukudlulisa lokhu okusenhliziyweni yami, lami engibona ngakhona. Ngendlela engibona ngakhona okwenzakala eZimbabwe kubuhlungu kakhulu, ngoba abanye abafowethu bayehlelwe izingozi kanjalo, khanya uhulumende ehudula inyawo ukuthi abasize. Kuba buhlungu kakhulu uma ngabe umuntu lilo hulumende, abantu lilo hulumende lithi limvotele kodwa kungabonakali uncedo alisiza ngalo. khona lapha yiko ufanele khona kubonakala uhulumende weZimbabwe ukuthi usebenzana. Manje bona babhizi bayaziphaphela ngendiza zabo, bazivakatshela bayenza into zabo. Abanandaba nokuthi abantu bahluphekile, abantu bathwele nzima, abanye abakatholakali, abanye basadinga. Ukuthi kubonakala ukuthi bayasebenza impela basiza umphakathi abalandaba nakho lokho. Kodwa mina ngendlela engibona ngakhona bengibona kungcono ukuthi khona ngabe kuyangenela amanye amazwe uzama ukuthi kusincedisane kutholakale bonke abantu abacashileyo awamizileyo ngesikhathi semvula leyo ukuze abantu batholakale bangcwatshe ngesizotha. Okufunekayo okunye okulandelayo number 2 ikuthi amanye amazwe angenele uzama ukuthi eZimbabwe ukhethe uhulumende wabantu, hayi uhulumende weZANU-PF, uhulumende okhethwa ngabantu, hayi lo ongena ngobudlova, ongena ngenkani, ozitshela ukuthi umele abantu yena engakhethwanga. Yikho esikucelayo kakhulu, sicela umhlaba wonke jikelele ngabe uyabambana mpela izandla bezama ukuthi besisize. Amasosha kumele ukuthi bamele abantu belizwe, bangameli ibangu leZANU-PF. Khona manje amaphoyisa asonga izandla, amasosha iwase take over asesebenza ukuhlukumeza abantu. Lokana yikho esingakudingiyo elizweni, bahlukunyezelwana abantu uma ngabe yibo abalikhethile. Le bahlukumezela ukuthi bangakhuluma ukuthi abalivotelanga. Kubuhlungu kakhulu, kathesi i-economy yeZimbabwe iwa isiya phambili. Thina sikucelayo ukuthi ilizwe liphakame, kodwa bona bayenza okwabo ngoba befuna ukubhenefithisa iZANU-PF labaholi bayo laba abazikhethayo abazenza ngathi ukuthi abakhethwe ngabantu kodwa bengakhethwa ngabantu. Kanti umhlaba wonke ngobukhangele nje inkinga ikuphi? Kanti mina ngixika kakhulu iSouth Africa, kathesi kuzovuka nama-xenophobia elizweni laseSouth Africa ngenxa yayo iSouth Africa. I-ANC yona le phethe yiyo edala ukuthi kube lento efana naleyo, ngoba bamelana nomuntu ongakhethwanga ngabantu baseZimbabwe. Akukho umuntu ongaziyo la e-Afrika ukuthi abantu baseZimbabwe abasayivoteli iZANU-PF, kodwa i-rigged elections ibisiyenza ngathi yona imele abantu. Ungamela njani abantu bengakuthandi? Uma umele abantu kumele ungagade, uzihambele ngokukhululeka, sibone ukuthi impela abantu bakukhethile. Yebo, yikho leqiniso kakhulu lokho. Umuntu omele abantu ukhethwa ngabantu, vela kula muntu ongadinga ukuthi aze agadwe. Khona manje izibhedlela ama-netcare ama-ambulance akula, kodwa bona bathi bakhethwe ngabantu, bamele abantu. Imali ezingena elizweni bazisebenzisa, bayadlela, bayenza into zabo, bavakatsha, bayaphetsheya, uma begula bayalatshwa phetsheya. For ini? Waye bengalatshwa elizweni? Kubuhlungu kakhulu lok abakwenzayo. UNkulunkulu uzasiphendula kodwa ngelinye la, noma ezathatha isikhathi kodwa okusala uzasiphendula. iZANU-PF ingazibona ngathi ilungile uma isenza kanje, ihlukumeza abantu. Abantu singabantu baseZimbabwe siyakhala kakhulu. Sicele beke beyihlehlele emuva kancane, beke bebone ukuthi abantu baseZimbabwe bayakwanisa ukuphakamisa ilizwe labo bengancindezelwanga. Ayikho yonke le nto leyo ukuthi singavotela iZANU-PF siqede siyekele ukuyisapota. Sizayekela njani ukuyisapota kuyithi esiyivotele? Umuntu uma singamsapoti kuyabonisa vele azange simvote. Sicela ukuthi beke beyibheke ngelinye ilihle, ikakhulu i-African Union, ngoba yiyo edala yonke le nto leyo. Sesadik yibo abantu abayinkinga. Ama-observers akhona agijima eqamba amangathi khona ukhetho leZimbabwe lu-free and fair, beqamba amanga bengabantu abadala, kodwa kuzabathola nabo.
eZimbabwe sibhekane lendlala enkulu kakhulu, lokufa kwabantu lokho kwayenzakalayo, lokho kwasimangalisayo. Lokho yinto esihle esibhekane nayo eZimbabwe, njalo iyasimangalisa ukuthi kanti vele kuhamba njani, kudilika izintaba, inhlabathi igxubela abantu, kusenzakala yonke le yinto. Lezulu ngapha alikho, izilimo sezijile, emasimini akusela lutho. Ngisho lalaba abantu abathi banika uncedo abakahulumende, batshela abantu ukuthi kuthiwa kulabanye abahola ipentsheni, kulabanye abahola onasa, kulabanye abayezani, nobe hola le pension inganani yoni mali yangkhona bayithatha ngapi kulithi banki njalo ukuthi kunjalo vele bazathenga ngapi njani ngapi akula lutho abantu babhekane ledlala enye ibuhlungu kakhulu into ziduro kubi kunje nje ichukela sisenza $7 2kg esitolo ngathi uyahamba kuma supermarket $6 $5 vela kusela into ebambekayo izinto zakho hayi kubambe kulohlupho olukhulu kakhulu.
Hheyi, esibhekane lakho okuzima lapha eZimbabwe intengo yezinto ekhwela nsuku zonke. Asisakwazi ukuthi sizathini njengoba imiholo ingakhweli.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp okunombolo ezithi 1-202-465-0318 Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli zabantu bomhlobo wama-Arabhu zithi zizakhweza kumanyano we-United Nations isinqumo selizwe leMelika esokuthi linanze i-Israyeli besithi bona basekela ele-Palestine. Amapolisa athi owesilisa wetheswa icala lokuthumba kanye lokubulala owesifazana osakhulayo ofunda ekolitshini leSouth Carolina khonapha eMelika ongene emoteni yakhe ecabanga ukuthi leyo abeyilindele e-Uber wayevele elungise ngabomo imoto yakhe ukuthi ivulwe ngumuntu ophandle kuphela. Isidumbu sowesifazana lo sitholakale silamanxeba njalo igazi lezinye impahla zakhe kwatholakala emoteni yakhe. Abafundi bekolitshini lelo baxwayisiwe ukuthi beqale behlolisise ukuthi imota ye-Uber abayibizileyo yiyo ngempela njengoba umfanekiso wayo, umbala wayo lokunye kuyabe kukhona kumakhalekhukhwini. Kwezivela kwelemelika, inhlanganiso elwela amalungelo abensundu eye NWACP ibilomcimbi izolo ekuseni ngesikhathi seZimbabwe lapho inike isicoco abenza imisebenzi etshiyeneyo ebalisa yokulingisa abaphethe izikhundla ezimqoka kuhulumende lakumabhizimusi kanye labalwela ilungelo loluntu. Umahlekisa uChris Rock usole umlingisi uJoseph Smollett othole isicoco kodwa engekho kulomkhosi yena wetheswa icala lokuzihlasela kudaba lwenketha bechabi abese sithi ngabanye abakwenzileyo lokho kodwa umthethwandaba wesule icala lakhe. Kulo umkhosi kunanzwe ababhubhayo ngomnyaka lo kanye lodluleyo abagoqela unkosikazi Winnie Madikizela Mandela weSouth Africa labanye. Sayo umculo kazinja siyamluma esithi singamandebele. Sithanda njalo ukubonga ade besilandela kukhasi lethu leFacebook. Ulesedi Moleya uthi zihlobo bangani lonke jikelele ukuvuka yikho into enkulu asithabeleni. Lo Tlamelo Ngwenya laye uyabingelela. Unkosinathi Chingandebele uthi uvuka njani msakazi wami omuhle ngibukele live from Jan Sibheke santini. Yebo, simvukile lami malume wami omuhle, lami umama ngumaNdebele. Ulesedi Moleya umeluleki Gumbo, wonke ke siyabonga ukusiphasa uhlelo lwethu. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC, ngisithi asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngokusasa.